Kubengafundi abantwana kusukela ngeviki ephelileyo kulandela ukukhalala umsebenzi kwababalisi njalo abanye abazali belokhe behlutshwa yikuswelakala kwemali yokuhlawulela izifundo. Ababalisi abaningi abafundisa izikolo ezisemaphandleni bathi kababuyeli emsebenzini ngoba kabala mali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla. Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele abanike imali elesisindo esihambelana ledola leMelika ukuze babuyele emsebenzini.
Nje singathi siyakhangela ezikolo eziningi akulabantu abahambileyo emsebenzini kungoba bengakatholi isixwayiso esiyiso ke abasilindileyo kuhulumende esokubana imali yabo izabhadalwa ngedola leMelika kumbe nje njalo ngesilinganiso sebhanga ukuthi namhlanje idola lamali elemelika lithi malini. Lokho kahulumende okuthi yena afake icushion sikwalile njengenhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sathi thina asifuni kuba uhulumende belokhu esicila njalo nje ithemu mayiqala, sifuna enze okufaneleyo.
Lokhu kusekelwa ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Sukoluhle Ndlovu othi kabone ababalisi bebuyela emsebenzini ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Lapha sikhangela ngodaba lokungavuli kwezikolo kwamateacher ngenxa yokuthi bayangunguna ukuthi iholo labo liphansi njalo imali bagcine ukuhola kungoDisemba mhla ka-17. Ababalisi abaningi abemaphandleni bayehlulekile ukubuyela ezikolo ngoba intengo yokugada amabhasi bebuyela endaweni zomsebenzi yabo ikhwelile kakhulu, behlulekile ukuthi bahlanganise leyo mali ukuthi babuyele emsebenzini. So iningi lamateacher yalikho emsebenzini bahlezi balinde uhulumende ukuthi abalungisele iholo labo.
Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi iholo eliphindiweyo njalo le mali efika amakhulu ayisikhombisa lamachumi amahlanu amadola eZimbabwe eyokubanceda ukuthi bahlawulele indleko zabo ezichiyeneyo. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi bese sikhuphulelwe iholo layafika inkulungwane ezedlula kancane ezintathu zamadola eZimbabwe i-3033 ngenyanga. Izisebenzi zikwalile lokhu sisithi imali le kayenelisi indleko zabo. Lokhu sokuchiye abazali bethithibele ngokwenzakala ezikolo. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Nozipho Ndimande isakhamuzi sakobulawayo.
Okusezikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulaluthi abalufundayo. Nxa kusasa sesikhala nge-pass rate ukuthi khona iphansi kakhulu, kumele sibekwazi ukuthi kusukela ngaphi. Ngakho kufanele ukuthi uhulumende angenele masinyane kulokhu. Imali yokuthi sibahambise ama-private school khathesi vela silayo. Number 20,000 ngetem eyodwa siyayihola ngaphi silapho eZimbabwe.
Unkosikazi Pelino Moyo laye uthi uphathekile ngabantwana abangafundiyo nsuku zonke.
Ngiphatheke kabi. Into eyenzakale ezikolo la, zivuliwe isikolo but akulasayini ukuthi isikolo zivuliwe kuyafundwa or what. Abantwana behlezi phandle kuthiwa umnisi wabo wawo obafundisayo kakho, asazi ukuthi kwenzakalani, kuyafundwa kufundwa.
Omunye njalo umzali okhala ngokwenzakala ezikolo unkosikazi Sikhunjulwe Ndebele.
Udubo lwamatisha lukhona kakhulu lapha koBulawayo. Abaningi ababuya ezikolo, abanye ababuyile bakhona kodwa abantwana abafundi, vele kunzima. Ngapha ifizi yabo ibhadayela ifizi langikhona le edurayo noma even i-government ithe bengayo khwezi ama-prizes kodwa ama-school fees akhwelile vele abasebenzisa ama-school fees last year. Emakhaya lo mntwana omunye ofunda emakhaya, atitsha abahambanga ababuyanga, abanemthwaba la mali oyafika ezikolo.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo bakahulumende ababona ngezemfundo. Akwaziwa ukuthi okwenzakala ezikolo kuzaphethwa ngani. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.